Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithatheke leli thuba ngibonge uthanonoka wande ngokusipha indaba ngolimi lwesihlona. Elingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-28 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi linobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti.
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi amathathu kube lo-village head nomsabhuku wabo ovela ku-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagesi olubangela ukuthi acithwe mahlayana lokhe luqhubekela phambili elizweni.
But inkinga yokuthi ama-youth, imajority ama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona.
Ibandla elibusayo eleZANU PF seliphatheka kumkhankaso okhetho lomnyaka ozayo ka-2023 likhangela kakhulu emadolobheni lapho elithembise abahlali amastanda okwakha izindlu.
Kodwa ke nqaso kubuye kuthini uhulumende uyathembisa ukuthi igesi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nqaso kuthe kwaphela u-unit 7 and 8 ewange ngale ngoba bathi i-unit 7 iyodwa izaletha amandla kagesi alingana le 300 megawatts.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe amavoti. Leli bandla lithi phansi kwalolu hlelo induna ziphiwe umlando wokuqoqa usobhuku ukuthi babuthelele abantu abangamashumi amathathu ngamunye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Limkotho elabadala abathi okuluma indlela ngwakho njalo inhlwa kayibantwana khathi ede silomcubungulo inyanga ezimbili sikhangele ukuthi kungani njalo abantu bemareseva nebemapulazini bekhanya bengabantu abahlala bethukile ngafika umuntu emzini. Ucubungulo lolu lusikhombise ukuthi ubaba omkhadi ede lomzabalazo kuminyaka inyanga ezintathu ezidlulileyo ehambe ibona izinduna zomdabu namasabhuku bakhombisa ukuthi kufanele ukuthi bakhethe ezinye izinkokheli zomdabu ezivela ku-ZANU-PF okuthiwa ngama-village head. Kwezinye indawo ama-village head lawo sekhona emapulazini nemakhaya.
Manje ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokhu?
Isizathu ukuthi sebefuna ukuthi abantu abangamashumi amathathu kube lo-village head nomsabhuku wabo ovela ku-ZANU-PF ozabe ekhangela ukuthi abantu laba baya ngaphi bangena inhlangano yiphi yama-church athi njalo laba osabhuku yibo abazadinga ngokwevoti bahle bakuthi abantu labo abathi ngababo bahambe baye bavotela noma bavoti bebakhangele ukuthi abaphambuki ukuvothela enye ibandla ngaphandle kwezanu. Sesibonile abantu laba abantu bamashumi amathathu laba bevillage yet bazahlala bechubungulana besifaya kunyishada ungaye emtshadweni abantu batshele ungaye echechi bakwazi ungayemfeni bakwazi ungavakatshelwa bekwazi. Yikho sesibona ngani i-strategy lezi ngezika Adolf Hitler owe Jimmy, lo owaqalisa naye ukwenza izinto ezinjalo waforma iTeachers Association, Nazi Teachers Association, waforma okuthiwa Nazi Lawyers Association, waforma into eziningi, women Nazi Women Front. Yikho ke abantu bakithi siyabacebisa ukuthi konke lokho okwenziwa izana akusemthethweni. I-Traditional Leaders Act iyatsho mhlophe ukuthi umuntu okhethwa ebe usabhuku induna noma umlisa kafanelanga ukungena ibandla political party fantasy mele mpo ngoba uyabe esebenzela abantu uzulu jikelele. Njalo le constitution yethu kufaka mhlophe ukuthi umuntu ongaba ngusabhuku, village head, crow head, traditional chief, mlisa abafanelanga bangene lama-politics. Kodwa kanti sesibuka ubaba uMhadi efanele ukuthi nguye o-protect i-constitution. Sengivalete i-constitution ethatha abantu ama-political activists sebenza osabhuku. Khathesi abantu laba bayabhaliswa kube lama-affidavit, kwenziwe i-fake affidavit ukuthi hhayi asobantu be-politics bona lisazakala. Abantu laba strategically kuthiwa baza hamba mdlalo wevoti bekhuba abantu babo ukuya vote. Yena usabhuku wabo ephambili, u-second wakhe esemuva. Yikho ke sizama ukuthi bakunanzelele ukuthi into yenziwa ezane kuphelelwa ngumphako, eselamacebo sebebamba konke ngoba bayesaba sibike ukuhluphelelwa constitutionally kumbe hhatshi sinani sisite sililuma indlebe lisale lani lisazi. Sibambele into ngokunono, yikho sithe inhloka yabantu angekhanda. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF ngalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba lunye, ibandla elibusayo le-ZANU-PF seliphatheka kumkhankaso wokhetho lomnyaka ozayo, likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo waleli bandla, umnumzana Jabulani Sibanda, usephume ijumo ekhankasela ibandla lakhe ethembisa ukupha izitanda zokwakha izindlu emadolobheni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
USibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uZulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyinguteni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obizwe nguSibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you're my comrade, I can die for you. I prefer to die for you. If you
are attacked,
I prefer to die for you.
Uqhubele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nation, your nationality, your nation move serious as a people. Mbazi, Jerusalem, please.
Amabandla aphikisayo athi okukhulunywa nguSibanda ngamanga aluhlaza tshoko ngoba akulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi uSibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla le-ZAPU.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hhayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingabhasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Ikhampeni leyo ukukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli bandlela ubusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
Senator Gideon Shoko owebandla le Citizen Coalition for Change uthi ibandla le ZANU PF alinamhlaba emadolobheni ngakho ke uSibanda angayengi abantu
izani in the first place kailaleni istate yeScotland so nxa kuyenzwa okweland kuma state institutions kuyenzwa kuma public service kuma public servants it must be done in public committee public service commission yiba abayi in charge ngezinto lezo ikampeni ye uvilo vele kunjalo vele izani ihlale njalo
intsha yebandla le ZANU PF obulawayo ithi jabulise ngamazwi kaSibanda uAdmaya Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla le ZANU PF
ukutsho nguchairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kwentanga istand kumba abafacilitatele ama stands bonani kuyinto enhle ngoba kwentanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa icouncil ingalobhiwa ukuthi banike ama stands berente bebhadala bona fana ngibona ngani ungaba ngcono ukwenzela ukuthi lizwe liqhubekele phambili uhlelo oluhle olungasolo ekhampeni kodwa lokuthi luyempha wontanga
omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kakhulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo
yinto enhle kakhulu ukuthi sithole ezamayouth sithole ama stands but inkinga yokuthi amayouth imajority ama youth ayikho ku government and abane iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abana la imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us on that one
ibandla le ZANU PF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphilisayo njalo umgcinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe ngimele studio 7 kobulawayo igama lami ngeza Jesus Bani.
Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kagetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lanxa inkampani yebona ngaloludaba eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company isithi isalungisa izititi zamagetsi ewange leKaripa njalo uhlupho lolu luzaphela. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luqhubeka lusiya phambili kathesi uhlupho selukhona kakhulu ukuthi amagetsi aphongukucitsha loba sikhathibani. Sikhuluma nje ungananzela imibuzo yakho ubuyithumele kodwa ke ngiphuzile ukuphendula enxa yokuthi ngaleso sikhathi uthumela imibuzo bekusacitshile imafoni abengachajanga so uhluphe silalo ukuthi ayacitsha ngoba acitshe singawananzelanga acitshe ngo-7 p.m. khonokhuyana ke kwenza ukuthi abantu baze bezitshele ukuthi ha njengoba emini yonke sejone khona kwaze kwatshaya ama-6 ekhona kuthi ukuthi kasahambe abantu baye besapheka abanye besalungisela izinto zokuya ezikolweni be-ayina besenza lokhu lalokhuyana kuphonga ukuthi qa asehambi ukuthi azabuya nini yilo kuhlupho abantu babengalwazi enelisa ukuthi abuye madabukabusa enelisa ukuthi abuye phakathi kobusuku kumbe abuye after 30 minutes amagetsi angavela acitshe kubangela ukuthi la manzi agcine esevaliwe ngoba siyakwazi ukuthi impompi ezibonxema labokhateron ngale zisebenzisa amandla kagetsi.
Ungathi imbadalo yamagetsi ilungile yini kumbe iphezulu sibona ukuthi isikhathi esine ngabantu bahlezi bengalawo
amagetsi ayadula kungani sisho njalo ngenxa yokuthi ikakhulu laba abasebenzisa i-cash power mbe la amagetsi athengwa ngaphambilini umuntu angakasebenzisi uzafica ukuthi ungavele udlule i-200 units igetsi kayisabambeki izimuli eziningi ke zisebenzisa igetsi elidlula lapho ngaphandle kwezincane nje ezingabe zizisebenzisela ama-200 units kuyikuthi umuntu uthole emsebenzini ngokunjalo ke sibona igetsi idula kakhulu ngenxa yokuthi abantu abaningi badependa ngayo kumbe bathembe yona igetsi nxa engasasebenzisanga igetsi sokumele ayethenga omunye umhlobo wamandla esingathi i-source of energy khonokhana sokubangela ukuthi umuntu alagcine echitha imali eningi kakhulu ngakho-ke sikhuthaza ukuthi igetsi intengo yayo kayehlala phansi kayehliswe kubezokukhangeleka-ke ukuthi nxa sikhangelela izweni kule mhlobo emibili yabantu abasebenzisa amagetsi kulalabo abawathengayo bengakasebenzi bezosiba lalabo
abawasebenzisayo babesebebhadala ukugcina sengathi ngama fixed charges labana abangafaka ama cash power. Labo ke babhadala imali engaphansi kakhulu. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi ukuze izinto zihambe ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela elinganayo wonke umuntu kasebeka labe le ndlela efana nayo yokusebenzisa ama gate. Ngakho ukuthi lizwe lonke lisebenzisa cash power abantu abasebenzisa cash power. Ngakho ukuthi abantu basebenzisa ama postpaid meters lawana kumbe ama postpaid ama gate lawana abhadala ngemva kokusebenzisa wonke umuntu kabe njalo. Kodwa okusokuvamile kade ukuthi abantu baqala bawabhadalele bengakasebenzisa ama gate okubangela ukuthi bagcine besehluleka ukuthi baphutshe izinyanga zabo ngenxa yokuthi igetsi yabidula kakhulu. Kodwa ke nxa sokubuye ukuthini uhulumende uyathembisa ukuthi igetsi izaba nganeni ukuhlupha kwayo nxa sokuthe kwaphela uunit 7 and 8 ewange ngale. Ngoba bathi iunit 7 iyodwa izaletha amandla kagetsi alingana le 300 megawatts. So sibona ngazathi wakhonkana kungaphathisa kakhulu elizweni. Bakhulumile nje eParliament, bakhulumile kuma-statements abo laphana ukuthi kusiyaqala inyanga levulekayo kaNovemba isiyaphela amagetsi abe ngaseyilohlupho elizweni. Ngoba kathesi amagetsi asilelayo phosa ngaba yi-300 megawatts. Kodwa-ke i-unit 7 lana ezafaka amagetsi ona lawo kuzokwenza ukuthi kugcine ungasela kusilela. Silethemba abakukhulumayo kuzaba liqiniso, silethemba abakukhulumayo kuzaphathisa ilizwe leZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu lomdlalo kakhilikithi ngokunqoba elePakistan ngerun enye emdlalweni weInternational Cricket Council Men's T20 World Cup eAustralia izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eKaroi adinga ongaba lolwazi losane oludojwe lapho okulahlwa khona izibi. Usane lolu lucathangelwa ukuthi lulamalanga amabili okuzalwa. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwathesi-ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Angibingelele msakazi nakubalaleli bakaStudio 7 la kungakhethwa khona uhlangothi. Msakazi bengilesicelo la ukuthi mhlawumbe ma ungasenzela kuye sibe le family meeting nje yangapha ehlangothini lesiNdebeleni ngoba ayiqiniso badalayo ayikhona. Akusiyindlela le esiyokuphila hayi akuseyiyo akuseyiyo so kufanele sithathele inyathelo leli lizovuma esewesiphumelalo ku-family meeting. Bengisacela ngale kubobaba uGawule lakubochuma lakubo ngale kubaba uOndiweni langapha kithi-ke nje kumthwakazi lakubomafa ubaba umafa ngale sike sikhulumeni senze i-family meeting nje ngoba sizokhuluma sithini njengamaphati wonke ngoba vele omunye izobe ebhekeleleni ukuthi uyadla kanti-ke ngapha thina sesiyalimala lathi njengabantu besintwini. So isicelo sami ngisakazi ngicela uzame nje ukuthi uhlanganise lalabo abantu wonke la mabandla angathi aphethe and bashiye le nto zamabandla ukuthi siyazi yebo ye basebenzela amabandla abo balokhu. Kodwa ngaleso sikhathi sabe sicela ukuthi bashiye konke lokhuya sike sikhulumene as a family sibonisane nini. Kukhona into engahambi kahle la phela ngeke size sihlupheke siye labantu bethu basale behluphe. So asilungiseni le ngicela bathokaza bahle kini lonke maphathi okwamaphathi akube ngokwale esayidini sizibambeleni nje i-family meeting silungiseni okwasekhaya. Isicelo sami enginaso le sibochuma lakubogawule ngale lakubo babundiweni langapha kithi kubomthokazi abahle asike sihlaleni phansi njengabantu ba sizozondelana sithini sithini indaba nansi la la wona gala spirit. Wona maj as go as kupi hindi princess and ali shele some sakazi. Istero sa njango stum.
Studio seven. Awantawa putugile. Awa seven zoom seven zera upachelo. Ali keti shamoti. Studio seven says a tati shamoti. Siyabonga kakhulu ukuze izindaba elisinikezwa zona. Hayi, noma ilalithi abantu bathuka kodwa ubelief kawuliyekelani bengani bayamtshela abantu. Akulandaba yekelani bengani bayamtshela. Ukuthi ungani uyacitshelwa kazazi vele into ayikhulumayo. Hayi kazazi, shemu kazazi. Hey thina bezaniphifu. Hey thina bezaniphifu. Izaniphifu ngomuntu wonke efune ukufunde kunoku. Akula muntu ongabuswa izaniphifu, wonke umuntu uswa yikhulumende wezaniphifu. Engakwenzeka ningeyakhe, ungakhangela lwana umuntu, lwana wesishoneni wesi. Kurubuzini kwetu chamisa mtengese gaurayiwe tengese nebana bakhe neba sikiri bakhe gaurayiwe azanga yenzweni kodwa kubeka uJob Scott ngokuzama ukule umoblesi ali uloke phakathi kodwa yena esethi hey ilizwe lomthetho lwana umuntu wezana wethu uchamisa kabulewe kuye umthetho kawukho yini indaba umthetho ungagijimila kuye la yena lona umuntu kuzamphelela iyakwazi ukuthi umnangagwa thina siyamazi ngupresident uvele uyakampeni ukampenelisa idake kakurungu but yena ubelief kawulu uhlale ebantwini ulomuzi ebantwini uhlale emalokitshini kahlale istate house ungamtshintshela kwinto lokhu uzabe sebone ngani kubi engabona abantu abakhatshana kwamazwe engani bayambuka bazasuka behluphanyela ngelinye lamalanga seqalisa ukuthi bamzondile kathina nguye ongakhethi magama okunye la uyakhetha amagama ungazabhabhula umba ngazwe engani kuthiwa ngamadlozi angini mntanami hawu zisukele kokunye la nxa ukhuluma ungaboni ukuthi lokhu kubuhle ukubunta ndikukubila mikhulu thathike kakho siyabonga
studio 7 ndivuka njani badala ndivuka njani ayithina siyavuka sibili hayi ngithanda lonke basakazi bethu ngithanda lonke elisibalela indaba ngesindebela ngesishona lonke ngiyalithanda kakhulu ngisithi inkosi ngayisibala nezikhathi zonke ibeluse ibigcine nomsebenzi elisiphathele wona ye into ekhona lapha engithanda ukuyikhuluma mina wonke abalaleli bestudio 7 jikelele asikhuthazana naneni kakhulu ngohlelo lokhetho lweZimbabwe bakithi ekhaya sikhuthazana nani kakhulu abalalela eStudio 7 bonke abendawo ngezindawo kakhulu abasekhaya ikhuthaza iyouth iyebhalisa ukuvota iyebhalisa ukuvota iyouth kuvotwe nafuna utshintsho imfundo isibhedlela zibe khona amatitsha ibe khona emakhaya imfundo ibe khona kube le education eright ekhaya asizame nini sibili bayebhalisa kube kuhle sibini babona ukuthi umuma umi njani abantwana baseZimbabwe labadala konke liyabona ukuthi kumi njani khuthazana abantwana bevota umntwana masele more than 18 eselelungelo lokuvota osele sithupha selelungelo lokuvota amane lebhasi ukuvota abantwana livotele elikubonala ani likhulile liyakubona ukuminjana elizweni lakini akudinga ukuthi ubuze ubani kungubuzeni uyabona ukwenzakala njani kula ziphofu ezimbabwe abantu kulanta bonke abantu bayabona bayacabanga bekelane lezanu PF le encindezela abantu ayekelwe sibili zanu PF le encindezela abantu ngaze bakhuluma amanganjani amangabo sazabonakala kusele kudakeni khonake kuzofika lesisikhathi sanamhlanje amane levota mayuthi sonke nje abadala sihlane sikhuthazana nene kuhle siyena nalokho esiwududuko leso sitoke silubambeke kuze kuze kube nini manje shuwa abantu abala kusasa manje kwakathesi zama nini sihlobo
salubonani kustudio 7 boChrist boDungamini lonke abasakazi bakastudio 7 linjani siyabonga umsebenzi eliwenzayo elokukhipha zonke indaba lezinye eziyabe bizani PF ifuna ukuzifihla kodwa lina siyakhona ukuzizwa siyalibonga umsebenzi likontinye kanjalo kungayisini ube lathi sesaphosele balakwe likele sesicela ukuthi abezani PF sicela ukubuza ukuthi imgwaqo sizothi yalungiswa umgwaqo wenkayi osukela kobulawayo siyenkayi kusinsi kudala wathiwa ngabelungu lamanje ifile ngamagodigodi kathi othi yalungiswa yuphi umgwaqo sicela basiphumele egcikeni basitshele ukuthi yuphi
Salubonani sizwe sakithi sakwamthwakazi okhulumayo nguPrince Inkomo wakonyongola ekhethu ngizobuhlungu kakhulu abantu abadala kuzo zonke lezi zinto ezenzakalele zendakithi abantwana ukuthi bayafakwa kupolitiki lalapho kungamelanga bangene khona kutholakale sebefakwa kodwa-ke mina abantu abadala njengoba ngize lapha simuntu othanda into zepolitiki bengithanda nje ukuthi nabe phawu nje isizwe sakithi sakomthwakazi. Kuko konke okwenzakalayo bantu abadala, isifiso sami sokuthi siphume kulaba bantu bamashona, sizimele thina sodwa, sizimele thina sodwa siyisizwe sakomthwakazi. Nokuba ungabheka kuzo zonke lezo izinto ezenzakala ukuthi abantwana bafake kupolitiki, kwenziwa ngabantu abasuka le eshoneni bazokwenza kithi esayidini lakithi. Soloko kuqalile zonke lezi zinto kubo harara bukayenzakale zonke lezi zinto. Lokho kwenzakala esizweni sakithi samaNdebele. So besicela abantu abadala mhlawumbe lakini baphathe ukuthi malingabe lilawo amandla okuthi sikwazi ukuthi siqumise lapho, or liqumise lina abantu abadala angekhe bona kulesibhedlela.
Salubonani bakithi labasakazi bethu abasiphakazela indaba ezimnandi ezile hlonze nsuku zonke. Siyabonga, siyabonga umsebenzi eluyenzayo mpela, kungayisini angasazi lutho. Hayi, ngithi ngiphawule ngezano engatshaya abantu bakithi mpela, iqale batshaye batshaye kungakavotwa. Ngithi ma sekuvotiwe ngithi bawinile, asokuwina vela bawinanga. Bazokwinisa ngodlame, abantu bayethuka bayesaba khona ukhyano kwigugurawondo kwayezakala, abantu becatsha betshaya betshontshe busuku. Izano vele ayiwini, okwakho okwabo lidlame kuphela. Babaziqhenya lo mnanga kobekhuluma mpela bawina bona 2023 Europa lapha uNkulunkulu kadakwa. Asimeni ngomthandazo bantu bakithi, one day uNkulunkulu uzasiphendula mpela. Nyabonga, ngingadonsi kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele the house ecubungula udaba lomvukela owanyakenye ithi isiqede ukubala amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe awatholakala endlini kamnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Likomiti ithi izabiza abasebenza umsebenzi wozomvikela ukuthi bafakaze ngokuqakatheka kwamaphepha la lendlela uTrump achaphaza ngayo ngokuwasa emzini wakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kundaba kamnumzana Donald Trump ngeke ngiphawule kangako msakazi. Singa speculator kodwa ke ngibona ngathi kasimeni sikhangele ngoba abantu laba abanjengomnumzana Donald Trump ukuboshwa kwabo kunzima. Kungakhulunywa lokhu nalokhu nalokhu, kodwa ke ngibona ngathi asilindeni ke sibone ukuthi kuphelelaphi, ngoba yena umnumzana Donald Trump abantu abaningi ngabamthandi ngendlela ke approach ngayo izinto. Kodwa lokho kakuthi ukuthi imicabango yakhe kumbe lokhu akwetheswayo sesingathula icala ngenxa yokuthi abantu asimthandi. Akulunganga ukuthi ngetheswe icala ngoba ngizondwa, kangetheswe icala ngoba ngonile.
Yena uTrump ubona engumuntu onganqoba yini kukhetho nxa engamisana lo mongameli Joe Biden kukhetho oluzayo.
Asinazelele mnumzana ukuthi ngemva kokuba umnumzana uJoe Biden ethethe kumnumzana uDonald Trump, izinto zijike ngenye indlela angeke uyithande. Kanti ke impilo nje ebantwini banazelele umnumzana uTrump sesukile esikhundleni. Abasakaniphileyo bake behlale besho nje ukuthi ubona ukuqakatheka kwento nxa ungaselayo, nxa isikubalekele umkhono uyinazelela. Ngakho abantu abanemba kunazelele umnumzana uTrump sebemkhuphile esikhundleni ukuthi ubesenza ngcono kulo mnumzana uBiden. Ngakho ke nxa kungaba nomncintiswano namhlanje ekuncintisane uJoe Biden noDonald Trump, ngibona uDonald Trump winner nje kakhulu, futhi ngebanga elikhulu kakhulu kokuthi umnumzana uBiden uyabe engalandeli lokulandela, uyabe bona uthule emuva.
Alo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio. Kunjalo nje isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ibandla le-CCC lithi lilobufakazi bokuthi ibandla le-ZANU-PF lilohlelo lokusebenzisa inkokheli zomdabu ukuthi ziqoqe abavoti phambi kokhetho lomnyaka ozayo. Abahlali bemadolobheni bathi udubo lokusilela kwamandla kaGetsi olubangela ukuthi acitshwe mahlayana lulokhe luqhubeka elizweni lungalungisiswanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa, sidibaneni ngomvulo kusasa lingezwa ke indaba zakusihlwa kusasa langesonto. Ezekuseni lizazizwa ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo ngeviki ezayo.